okwamanje njengebandla le-ZANU PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini. Icandidate esilayo okwakhathesi ku-ZANU PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Mnambutsa Mnangagwa. Nguye yedwa esimkhankasayo ebantwini, nguye yedwa icandidate e-ZANU PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama-primary elections awumhlangano we-ZANU PF. Ama-primary elections ayiwo azasinika ama-candidate okuyamele siwakhampenele awedale lephalamende lamakhansela ethu avela wonke kuma-primary election. Ama-primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi i-ZANU PF ilungisa esithi ngama-cell registers. Ama-cell registers yiyo i-voters roll eyomhlangano owe-ZANU PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla le-ZANU PF. So yiyo i-exercise esiyenza esikhangelela ukubana ingaphela limviki esesingenekiyo. Konke lokhu kutshengisa i-democracy eku-ZANU PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho? Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngama rally lokunye okunjalo, abantu bebuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni, i-ZANU PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukukika kukhonokho, ama primary election ethu afuze ebe ngo-April, end of April khonapho, ngoba sigayelela ukhetho ukuthi libe end of July kungena ku-August. So after ama-primary yikho lapho ubona khona sokulokugijima, sokulama-rally athize, sokulokuginqaginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kuley election njengebandla le-ZANU PF sikhuleka njalo sikhangelelele ukubana sibe lama-primary elections aphangisayo ukwenzwa, ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena ku-ground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo, asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama-candidates ebandla elibusayo ele-ZANU PF. Abanye bengathi kuthiyena, hatshi akuthiyananga, isikhathi kuphela isesingakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho, yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela, begijima, begwenqana, besenza into ezithiyeneyo.